awuphumi lutho olukhulu kakhulu. Siyabona ukuthi ibhizinisi elizenzakala e-Trade liyabe lincane kakhulu nxa siqhathanisa leminyaka esadlula ngabo-1990 kusiya ko-1999. Abaningi bangikhona bayakwazi ukuthi kunzima ukuthi babe nebhizinisi lapha, so baye bebuya bebhadalelwa ngamankampani ukuthi bazithekele nje, bebona iZimbabwe basebenzisa izimali zamankampani okwamalanga ayisikhombisa bahle bebuyele khona ngale emazweni abo. Kodwa angiboni ukuza lethi lapha eZimbabwe nxa sikhangela ama-trends aweminyaka ezadlula emibili emithathu.
Indikimba yomkhosi walonyaka ikhuluma ngohlelo lolu olwezima sethu olukahulumende.
Ungave khuluma bazasitshela ukuthi uhlelo lwezima sethu lungathuthuka sibili, kodwa ngathina sibona siyabona ukuthi akula ntuthuko ezayenzakala, ngoba uzabona ukuthi abantu ababuya khona phana baye bengela mali ukuthi baqale amabhizinesi kumbe baye behlupheka ngokuqala amabhizinesi lapha eZimbabwe. So ukuthi izima asset isebenze sibili, kumele sibe loku le mithetho enceda abantu abanamabhizinesi abo ukuthi bakwanise ukuthi besebenze ngendlela esingathi thina yindlela engahuga amanye amabhizinesi ukuthi abuye lapha eZimbabwe. Khathesi uzabona ukuthi njengokungacaci kwemithetho abantu abalezi mali zabo baye bengafuni ukuthi babuye lazo lapha, ngoba baye bengazi ukuthi xa bengafaka izimali namhla usasa izizawe zikhona yini kumbe ziyawe zithethwe ngohulumeni.
Nabantu Makhaza, umkhosi lo we-Trade Fair ubalethelani kanye lidolobho lakoBulawayo?
Awula inzuzo abayithola abantu Makhaza, kodwa abantu bakoBulawayo ukuthi abalezitolo zabo kumbe labo abalamahotela namanye amabhizinisi bengenza sibili ibhizinisi, ngoba bethengisa ukudla lokune ababekuthengisa bethengisela izethekele lezi. Kodwa ukuthi kule nzuzo enkulu engabuya ku-Trade Fair angiboni ikhona sibili, ngoba sabona ukuthi uyabe kungenzakali into eziningi khonakali. Kodwa abalamabhizinisi abo abanjengamabhawa nabathengisa ukudla nabamahotela labana bengenze bengaba le nzuzo sibili eqinile.